Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uJonga Khandemiringo ukusipha indaba ngolimi lwesiShona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 17 Mpalakazi 2022, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
iZanu-PF ke isebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongavalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa.
Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla leZanu-PF lisebenzisa amapholisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusaselesikhathi.
Kubonakalo yosusenza ukuthi sihlale khona phesheti ngoba sitela planning. Ta phesheti ngisala siyi-6.
Izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo, lathiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula lezihlahla. Kwezemidlalo, kumncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osufika emaphethelweni, iCroatia namhla igqibe ithatha indawo yesithathu kumncintiswano lo ngemva kokunqoba iMorocco nge-2-1. IMorocco yona ibuyela ekhaya ithethe indawo yesine kulumncintiswano. Siliphathela zonke lezi indaba lezinye kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le-CCC lithi kuyadanisa ukubona ibandla leZanu-PF lisebenzisa amapholisa ukubenqabela ukuqhuba imihlangano yamarali ababeyiqoqe kusaselesikhathi. I-Studio 7 ixhumane lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC, uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Siyabonga ye lokufanele-ke sibe le-end of year rally yethu okufanele siyenze-ke njengoba ngihlala siyenza iminyaka yonke kubana-ke silama-programu esiwayenzayo ukugqiba-ke umnyaka. Ngomnyaka lo besile presidential dinner njalo silonhlelo lokubana-ke siyephake ama-under privilege, i-charity dinner yethu iyareza imali ukubana siyephake abahluphekayo labampofu ilizwe lonke jikelele. Njalo-ke sibe lenhlelo le-rally yethu yokugcina-ke obeyinhlelo okufanele siyenze kubana simonithe ukubana sihambe njani.
Lapho senqabelwa ukuqhuba umhlangano wenu kumbe singathi irali eHarare endaweni ezimbili, liphiwe yini izizathu ubana kungani lisaliswa?
iZanu-PF ke isebenzisa amapholisa ukubana besimise kuhlelo zethu ngenxa yokubana kibo i-CCC inhlanganiso ongavalangi ibeke ivunyelwe ukukhankasa. Kodwa-ke lapho esiyakhona sesilendlela zokubana sikhankase njalo ukubana sikwazi ukufinyelela ebantwini. Sesilungiselele ukuthi inhlanganiso yethu-ke iyambulwe ebantwini ngomnyaka ozayo, lamanye amaprogramu alendelayo ukubana-ke inhlanganiso iqalise ukusebenza kakhulu ngaphansi esiyabe sithi i-VIFI silungiselela ukunqoba kwethu kukhetho luka-2023.
Umsekeli kasomlomo webandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba. Ibandla le-MDC liqala umhlangano walo owe-Congress yalonyaka kusasa eHarare phakathi kokukhonona okuthize okwamanye amalunga alelo bandla. Bathi umkhokheli webandla leli uMnumzana Douglas Monzora kalandelanga isisekelo sebandla labo ngokuzifaka ukuba aqhubeke ekhokhela kulokumelela ukukhethwa ku-Congress ngamalunga ebandla. Omunye walaba uMnumzana Norest Marara wahambisa udaba lwakhe lokuphikisa ubukhokheli bukaMonzora phambi kukamthethwandaba kodwa kalukahlelwa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Witness Dube ngalolu daba.
Ibandla le Movement for Democratic Change liza kubamba inkomfayalo enkulu eka Kongolose wesihlanu kusukela ibandla labakhona kusasa mhla ka 18 December enkundleni ye City Sports Center eHarare. Le nkundla sagcina ukuba layo ukubambela kuyomhlangano ngo 2006 ngova kwezinye iziphithiphithi ezazenzakele ibandla ladabukana phakathi, kodwa leyo nkomfa yaba yinkomfa eyaba ngumkhombandlela o le enza ukuthi ligcine linqoba kukhetho luka 2008. So sibuyela khona nje ngengqondo ebukhali njalo elenkangelelo yokuthi okuzaphuma kuleyo nkomfa kuza kwenza ukuthi ibandla lizibuthe ngokugcweleyo ukuze senelise ukuthi singcwabe konke okubi akade sokusenza ukuthi ibandla lingenzi kuhle ekhethweni, njalo lokuthi kuhlale nje kulo budlangudlangu ebandla.
Kulamanye amalunga ebandla lenu Dube akhonona ngokuthi umnumzana Monzora uthethe isikhundla sokukhokhela ibandla lenu kungekho emthethweni. Omunye soze wahambisa udaba lolu phambi kwamthethwandaba, uthini-ke ngakho lokhu?
Sithanda ukuchasela abalandeli bebandla labalaleli ukuthi i-National Council ngokomthetho le-Constitution MDC yiyo echoyo ukuthi indlela yokukhetha umongameli kumele iphathwe ngayiphi indlela. Esingathi inomination yiyo echoyo ukuthi kumele kuphathwe ngayiphi indlela kulandelwa iconstitution. Iconstitution ithi kumele kukhethe abantu abakuma provinces, ayicho ukuthi kumele kube yiprovincial assembly eyenzelwa eprovince, kutsho ukuthi kumele kukhethe abantu bamaprovinces. Ngakho nxa kukunational council labo bantu bamaprovinces bayabe bekhona, ngoba vele inational council iphathwa ilamalunga amaningi avela kumaprovinces, ngazontathu zamaprovinces. So yikho ke yaba lamandla okuthi ibe yiyo eyenza inomination process.
Nxa ngikuzwisisa kuhle lapha Dube uthi wena isisekelo sebandla salandelwa okuqondileyo, njalo umnumzana Monzora akazange athole umuntu omphikisayo ofuna laye isikhundla sokukhokhela.
Ukunominethwa kokwenza ubaba uMonzora wanominethwa kungelangitsho oyedwa owaphakamisa isandla wakhetha kumbe wasukumisa elinye ibizo elingasilo likababa uMonzora. Yikho okwenza ukuthi sithi sisiya kuCongress nje kungasekho sidingo sokuthi kube lokuncintisana kuleso sihlalo, ngoba owakhethwayo kumbe owanominethwayo kazange athole ophikisayo. Kwaba njalo kumongameli, kwaba njalo kumsekeli kamongameli ubaba uChief Ndlovu, kwaba njalo kuwesibili umama uMpariwa, ngoba labo ababe nominethiwe sokumele bayincintisana babuya labo bazalela bathi hayi kabasafuni, sebekubona nje ukuthi mampari uzawudla umbutho. Uchairman bancintisa ubaba uSox Jugoro wagcina enqobile. Ku-vice chairperson bancintisa umama uYvonne Msaruro wagcina enqobile. Yizo izikhundla akade kumele ziye contestwa ku-main wing ku-congress yethu, kanti eziningi ezangaphansi eziyizikhundla zabomabhalana abasebenzayo yizikhundla eziza kugcwaliswa ngokufakwa kwabantu befakwa ngumongameli ngomva kokuthi ehlale phansi ledale lakhe.
Umnumzana Witness Dube ngusomlomo webandla le-MDC esixoxelayo eseHarare. Kusenjalo umnumzana Norest Marara utshele iStudio 7 ukubana akukho angakwenza ukuvimbela uMonzora ukuthatha ubukhokheli bebandla okwamanje, ngoba udaba lwakhe lusazahlelwa komthethwandaba. Ubuye wathi laye uzaphatheka kumhlangano kusasa, njalo wathi insolo yakhe ngeyokuthi akulandelwanga isisekelo sebandla kukhethwa umnumzana Monzora. Idale lePhalamende selipasise umthetho obusahlolisiswa we-Private Voluntary Organizations PVO Bill. Usukhangelelwe ukuhanjiswa kuSenate ungakayi kuMongameli Mnangagwa ukuthi awufake uphawu lwakhe ube ngumthetho. Ingcwethi zithi lumthetho ulakho ukuguba inhlanganiso ezizimeleyo kweleZimbabwe, ngoba ungasetshenziswa ukujezisa lezo nhlanganiso ezitholakala zingawulandeli ngemfanelo. Lokhu kwemukelwe ngenjabulo ngamalunga ebandla leZANU-PF abathi inhlanganiso ezizimeleyo kazihloniphi uhulumende kamongameli Mnangagwa, njalo zisetshenziswa ngamazwe aphandle ukungenela kwezombusazwe weZimbabwe. kodwa kolunye uhlangothi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo bathi lumthetho we-PVO uzaphambanisa inhlelo eziningi ebezisiza izizalwane zeZimbabwe lalapho uhulumende ehluleka khona. Lezi nhlelo zigoqela ezempilakahle, ezamalungelo oluntu, ezokupha abaswelayo ukudla ikakhulu emaphandleni lezinye.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fowembula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla izulu lesiphepho lidale umonakalo omkhulu kuward 20 eGwanda South ngeviki edluleyo latshiya izakhamizi zisegcekeni ngoba zidilizelwe imizi laze laquphula izihlahla. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi emhalipe bodo lesipozo zisele zisegcekeni kulandela ukuna kwezulu leli ebelilulaka lomoya esabisayo ophakamise uphahla lwezindlu yakhuphuna lezihlahla. Unkosikazi Glory Mbetsi owewodo uthi kune izulu ebelilulaka olethusayo elimtshayele indlu yokulala yadilika.
Ngathi ngaphana ekhishini ngapho kubona kuquphuka kuphela umoya lezulu lamahle ngapho kuthi awuthuthi ngelezulu zonke azihlalele ekhishini kompani kwalahle lavala vele ngizama ukuthi ngilunguze vele ngaboni lutho. Kuthi nxa ulunguza vele kuthelwa ngamanzi ubuso lobu le kitchen lakho sinethwa sikumile sihlamile. Sesimanzi nte ngibambe losane lalo lwe-four months. Sithe kuphela khonapho enganithwali yathunzolonyana ngiphuma ngathiwa vele zisiphukenile konke le mpahla sokuphila.
Uthi njalo badinga usizo lokusukumisa indlu yabo ngoba yena labantu abakhe sebelala egcekeni.
Umonakalo yiwo osusenza ukuthi sihlale khonapho eshedi ngoba sela planning. Lapho eshedi ngisala si-6 besela nje uncedo lokuthi kanti sithele impilo njengoba kathesinye isikhathi leso thola imali yokuthi sidinga amabhilidi abesiyakhele kunzima imfana. Isikhathi sokulima isikhathi sezulu akulalapho esingachasha khona asilala plani.
Umnumzana Onetsi Sipata oyisakhamuzi emhalipe uthi kubuye umoya omkhulu kakhulu ogcine udiliza izindlu ezimbili.
Umoya lo vela ngeke sibekwazi ukuthi singathi umoya lo watsalwa wisindlu lezi le hambe isikhithi silelandawo esesindle imali asakazi.
Uzobhukwe bodwe umnumzana George Ndlovu uthi umkhulu umonakalo oyehlele izakhamizi zesigaba sakhe.
Isihlahla zaquphuka, intango zahamba, izindlu zadilika, abanye basala bengaswelanga ukuhlala. Zisukumeze ukuba ukudla kwazo konke ade kukhona kugcwele amanzi sokumba ngamapholisa. Kodwa ngokokunye badinga abanye abakaama-certificate lezinye izihlutshwa zilimele.
NgoLwesithathu kule viki abahlenga ozulu engozini abe-Civil Protection Unit CPU bebambisane labenhlanganiso ye-Red Cross bavakatshele imuli ezehlelwe yilumonakalo bezothula uncedo lokudla lengubo. Umgcini sihlalo we-CPU esiqinini seGwanda umnumzana Thulani Moyo ukhuthaze izakhamizi ukuthi zakhe izindlu eziqinileyo ukuze zivikeleke engozini ezifana lalezi ezidalwa ukuguquka omumo omkhathi i-climate change.
Bayakhe izindlu ezingani ziqinile bafake le-brick force laphana ukwenza ukuthi izindlu zinjani ziqine. Sasesizama ngazo zonke indlela njengezindlu protection sancediswa i-Red Cross njengoba libabona bekhona la basiphathele ama-non-food items lathi from i-Civil Protection Department sabuya lokudla.
Kusenjalo abe-CPU bendawone lababona ngezomumo omkhathi sebekhuthaze izakhamizi ezabelwe nzemathebeleni South le-North futhi ziqaphele izulu elizavelela kwele Botswana kule mpelaviki. Izulu leli liqale ukuna endaweni ezithiyeneyo ezibalisa esiqinini seGwanda izolo ebusuku. Umbiko okhitshwe zingatsha lezi uveza ukuthi izulu leli lilakho ukuphakamisa uphahla lwezindlu lokuyisa izihlahla. Ngalokhu uzulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezindlini lapho izulu lisina njalo engalingi axhaphe imfula ngenyawo ngendalo ngezimota. Ngalesi sikhathi sezulu iningi lilahlekelwa impilo ngemva kokuthathwa ngamanzi okugalula kumbe ukushaya ngumbane. Lomsakazo we-Studio 7 ngisemhalipe eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Ngukama
Okwamanje sesidedela kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekana labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo elwela amalungelo abesifazana yona eseSouth Africa. Sicubungula impilo yabesifazana kulelo lizwe.
Kuningi okungaphathi kahle okwenza impilo ingabi lula kithi singabomama. Okungengalezi nsuku nje kugoqela ukucinywa kukagesi okwenzakalayo lapha ezweni lasemzansi. Ngithemba ukuthi abantu abaningi bayazi ngokucimicimi kagesi okhona kulezi nsuku. Ukucinywa kukagesi lokhu kuya hlasela kakhulu mama kumabhizinisi abawenzayo, kakhulu mama laba abazenzela amabhizinisi abo njengabala mama abala amasaluni, omama abathengisayo, omama abala amakhichi. Kutsho ukuthi ma kugcina ugesi endaweni njengamasaluni akusetshenzwa, ngoba isikhathi esiningi usetshenzwa ngayo ugesi lo. Omama abala amakhichi kuba nzima futhi abakwazi nokuthi bapheke ngoba ugesi usukungekho, kuyawisa amabhizinisi wabo. Lalaba abathengisa ezitaladeni kwesinye isikhathi bathengisa kuze kube mnyama, kodwa kulezi nsuku kunzima nokuthi umuntu athengise kuzobe umnyama. Ma kuqala ukuthi kutshiwo ilanga bavuthi izinto zabo bayahamba. Leli bhizinisi kade bezalenza kusukela lezo sikhathi abachayise ngaso kutshona ilanga kusiyachaya izikhathi zalo zade bechayisa ngazo kungakabi lokucinywa kukagesi. Sekuyikuwa kwebhizinisi la. So omama bayathinteka kakhulu kule ndaba kagesi, bathinteka kakhulu. Njalo okuyinto lathi singabe noma silwela amalungelo abomama okungela nto esingayenza ngakho, ngoba ukucinywa kukagesi kuhlasele mama kuphela, kuhlasele ilizwe lonke laseMzansi Afrika. Ngakho ngiyazi impela ngithi kubo mama laba abasebenza leyo msebenzi, singazama ukuthi mhlawumbe sidinga okunye okungasisiza, kumbe abantu babe lokungama-generator noma yini, ngoba ukucinywa kukagesi lokho akukhanyi kuyinto ezophela masinyane, ngoba kulokho kusiya kusiba kungezelelwa besibhekela ukuthi hayi mhlawumbe kuzoba ngcono, kodwa hayi akutshengisi kuba ngcono kuya phambi. So omama kumele ukuthi mhlawumbe bazame amanye ama-alternatives indlela zokuthi bengenzani.
Siyabona njalo ukuthi bekulohlelo lokwenqabela udlakela ezindlini olwe-16 days of activism olugqitshwe ngomgqibelo odluleyo. Kukhona yini elikwenzileyo njengenhlanganiso yezimu imbokodo ukuthi libone ukuthi umlayezo lo ukuthi abantu bengahlokolozani uyasabala?
Msakazi, ngingasho ngithi i-16 days of activism iyenzeka minyaka yonke kusukela ekupheleni kwalwezi kuze kube phakathi kwaDisemba. Siyinhlangano yezimu imbokodo noma kungaso sikhathi sayo i-16 days of activism, sihleli njalo siyihlaba siyihlikiza indaba yokushukunyezwa kwabantu ngobulili kumbe kwabantwana. Siyayihlaba siyayihlikiza langa le 16 days of activism ezidlulileyo, besiloko siphezwa umkhankaso wokuthi sihlabe sihlikize ukushukunyezwa kwabomama lawo balabantwana, ukushukunyezwa nje komuntu. Into esigxile kakhona kakhulu kiyo manje besiyephathaya kabi njengenhlangano ukuzwa kakhulu ngokukhulelwa kwabantwana abancane. Besizama ngamandla wonke ukuthi sike sikhulume nabomama ukuthi omama abake behlale phansi labantwana besisebancane, bengalindi ukuthi umntwana kuthi uyazaphuhle kumbaza thombe ukuthi hayi manje umntwana sekhule sokungakhulunywa laye ngendaba zocansi. Ngemva kokubona ukuthi abantwana bayakwazi ukukhulelwa besesebancane ngalesi sibanga esisibonile esikuzwileyo ngezehlakalo eZimbabwe, abantwana ababili esibazwileyo abangaphansi kweminyaka elitshumi abakhulelwayo, sikubone kungcono ukuthi sithumayeze omama ukuthi umntwana akuhlalelwa ephansi kukhulunywe laye esesemncane, ukuze akhule sazi ukuthi nxa ethintwa ngendlela engalungile, nxa ethintwa ngendlela enje akwazi ukubikela umama. Siqhuquzela futhi omama ukuthi ababe le ndlela okukhulunywa ngayo lo mntwana. Umama angabi ngumuntu oyisatshwa ngumntwana, umntwana akakhululeke umama lo mntwana oyintombazana kube lobungani okokuthi umntwana noma ihlangana lani lapha hamba khona kumbe kukhona umuntu omthintekayo, umntwana akhululeke ukuthi afike akhulume lo mama. Umama bengabi yizilwane, bengabi ngabantu abanothiwa umntwana ayisike ekhaya sike chochobale esabe ukuthi atshele umama okumehleleyo kumama, ngoba sinenzela ukuthi abantwana abaningi noma sikhuluma labantu abangamantombazana uyathiwa mtshela ukuthi awumama ngesabe ukumtshela lokho kunje umama uzanitshaya ngoba umama uzanithethisa. Omama ababe le ndlela yokuthi abantwana bebe bebakhulisa ngokuhlonipha, bebakhuza kodwa bengabasabi.
Lo nkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo esixoxa naye eSouth Africa. Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphathelene okutshali lami usithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile njengenhlala yenza uhlelo lulandelayo seliphathelwa nguChris Gande liphuma lendaba lichone lendaba.
Lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi seBhinga umnumzana Kudakwashe Munsakwa ongumlimisi njalo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga baba Chris Gande. Salibonani bazalwane abathandekayo abeZimbabwe emuhle.
Ungasitshela ukuthi unjani umumo khona ngapho eBhinga nxa sikhangele amalungiselelo okulima?
Lo nyaka amalungiselelo okulima eBhinga ahamba kahle sibili okumangalisayo. Into yokuqala iqakathekileyo abantu kade beyikhalela lizulu. Abantu bathokoza okwamanje ngoba izulu hatshi selibuyile sibili lilinengi njengokuforecast okwakukhulunywe yi-meteorological department ukuthi hatshi manini ukulima izulu linkhona lizabuya. Seliqalisile ukuthululeka izulu lina kamnandi. Sikhangele indaba yokulima ngokwayo sesibone abantu bephiwa inhlanyelo i-district yonke. Babephiwa umuntu bephiwa inhlanyelo yakhe eyomumbu ephiwa njalo inhlanyelo yakhe enyawo uthi lamabele singathi ngesikhiwa ama small grains ngoba liyakwazi ukuthi njalo njabo Bhinga isikhathi esiningi kuyachisa. So kuyabo khayela ukuthi belime ama small grains inyawuthi lamabele kuyenza kuhle sibili. Kodwa silendawo sibili ezilinywa umumbu ezinyawo lusulu esithi zona yibi bread basket emadebeleland north. Baqalise kuhle sibili yibe baqalise ukuphiwa inhlanyelo kodwa district yonke isikhaviwe ukuphiwa inhlanyelo iphiwa the Minister of Agriculture besebenzisa abalimisi endaweni ezishiyeneyo. Osimabhuku ibe ababhala amagama abantu abaphiwa leyo nhlanyelo. Okwakhathesi abanye bebekukhala bethi hayi oyomumbu isalutshwane bakhayela ukuthi umbe ngangezelelwa kodwa lokho sebekutholile hatshi. Bathi bayakwazi ukuqalisa ukulima. Baphiwe njalo ama-fertilizer. Umuntu uphiwa i-50 kg yakhe fertilizer i-compound D ephinde nje ephiwe khonapho khona hapo i-top i-50 kg i-fertilizer konapho ethephiwe. So abantu bephiwe hayi bayathokoza kakhulu.
Abantu bayayithola na inhlanyelo njengoba sisizwa kuthiwa intengo yakhona idla phezulu?
Ina la babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka. Lonyaka kuyasuthwa sibili khangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi. Abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi. Sikuthanda nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengisa imali ephansi sibili. Asichiyane nini lokhu iminyaka nominyaka kulabantu ababotshayo besethengisa i-fertilizer eZambia eyabe ikhitshwe nguhulumende. Lonyaka uhulumende usefake amasotsha akhe abekhangela ukuthi hatshi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni akula muntu othengisa i-fertilizer. So konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu khayela ukuthi hatshi kuyasuthwa sibili ngempela lonyaka. Siyathoka abantu bethu.
Nxa ukhangele ubona ungani inala izaba khona yini lo umnyaka kumbe kuzaba indlala?
Inala babagande silikhangelele okuzwayo lonyaka. Lonyaka kuyasuthwa sibili sikhangele ikakhulu eBhinga kuzasuthwa ngoba abantu sebephiwe inhlanyelo ngesikhathi. Abantu baphiwa ama-fertilizer abo ngesikhathi. Sikuthaza nje bona izakamizi zeBhinga ukuthi hatshi azichiyane lomkhuba omubi okuthatha i-fertilizer becaphisa umfula benika umakhelwane eZambia besethengisa imali ephansi sibili. Asichiyane nini lokhu iminyaka nominyaka kulabantu ababotshayo besethengisa i-fertilizer eZambia eyabe ikhitshwe nguhulumende. Lonyaka uhulumende usefake amasotsha akhe ekhangela ukuthi hayi konke okwenzakalayo kwenza esemthethweni, akula umuntu othengisa ifertilizer, so konke kukhangeliwe ngamehlo abomvu, khangela ukuthi hayi kuyasuthwa sibili ngempela lonyaka. Siyathokoza abantu bebhi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Abalaleli abathandekayo, abalaleli abalalela iStudio 7, siyabonga kakhulu, siyalivalelisa lisale ngothando olumnandi. Thwala umbhalo kubantu bakulindiswe, bantu bakubhinga, thwala umbhalo kotubeleke changuzi kuchitisa kuthi oyumunyaka tukonze kuvuna biya thonse kuzwa kuchunga kwesika kulusulu. Thwala umbhalo me mwana wa Mavula Kudakwashe Musaka.
Aloke bekungumnumzana Kudakwashe Musaka umlimisi ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lina
siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kumcintiswano wamazwe omhlaba weFIFA World Cup 2022 ogqitshwa ngesonto, lamhla iCroatia ibilwela indawo yesithathu leMorocco kumncintiswano lo. iCroatia inqobe nge-2-1, kuthi kusasa umhlaba wonke jikelele umelele umdlalo wama-finals ngamehlo abomvu. Lokubona ukuthi yiliphi iqembu elizathatha ukhezo lweWorld Cup 2022 phakathi kwentshantshu zenguqu iArgentina ezabidibana leFrance. iFrance yiyo eyathatha ukhezo lamazwe omhlaba lokumdlalo kulo umdlalo ngomnyaka ka-2018. Sigqiba ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba leqembu le-Combined Stars, lona eselethule isingo yalo entsha. Untungameli Inkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Combined Stars liqembu elileta ndawonye abaculi abazimeleyo ababalisa iCholocho Great Sounds. Usoyapi, uzibusiso Ncube kanye lo Alastair Ndlovu. Nansi isikhulumeli saleli qembu njalo engumkhokheli weCholocho Great Sounds uThamsanqa Sibanda.
Isingi yethu ithi amabombo enhle, amabombo enhle kusuka kwisifingqo siNdebele esijulileyo esikhuluma ngaso. In short, khangela phambili kho bonke okwenzayo. Ifufuna ukuthi ukuphuthe noma ukwenze kwenzeke, kumele ufokase kikho. Yikho indikimba yengoma ephekwe ongithi eyakhelwe phezu kwakhona.
Ngathanda ukuxhumana lani mhlawumbe abafuna libachayele amagigi balithola njani?
Bengasithinta kule number bazafaka +27 number South Africa, abase South Africa 0840516403 0840516403. Abangaphandle kwelizwe bazafaka +27 8405164 07.
Siyabonga ntungamili leqembu ebelicula kamnandi le Combined Stars. sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo imumagumede uGaino Saidi sithi libe lempela viki enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.